Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-11 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha olulawula ezokukhulumisana olwePortras luthi imali yedatha yokuxhumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona yibuyanga nje kuphela.
Abantu abaholi imali eyaneliso ukuthi khona bathenga idatha.
Udubo lokusilela kwemota zokuhambisa liqhubekela phambili lanqamongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yeZupco.
Uhulumende wayezama ukuthi wecabangisa kwenzisheni kodwa esinawuze ukuthi wehluleka.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Manguja uthi umlayo owethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa owalisa amabhanga ukukweledisa abantu lamankampani imali uza sebenza okwesikhashana nje kuphela.
Abantu bezana bayesikolo kodwa abazwisisi economics. Asikwazi ukuthi economics yabo bayifunda ngaphi.
Zonke lezi ndaba nezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lulawula ezokukhulumisana olwePortras luthi imali yedatha yokuxhumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona ibuyanga nje kuphela. Lokhu kuphume emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso elwela ilungelo lentatheli zindaba iMisa Zimbabwe oqutshelwe enyanga izolo. Bekule komiti yedale lephalamende ebona ngezokukhulumisana i-Information Communication and Technology, iPortras, ugatsha lukahulumende lwezokukhulumisana kunye lamankampani encingo iTelecel leEconet. Sixoxe lomgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngokuqutshwa kwemibiko ebeyiyo kade ilawula lomhlangano umnumzana Peter Moyo.
Hayi uhambe kahle sibili into kade ikhona ukuthi iICT committee engiyichairayo ibize umhlangano obe ugoqela iMisa Zimbabwe iConnect Telecel Letwani Zesa labanye Consumer Council of Zimbabwe kade bekhona bungumhlangano omkhulu Portras bungumhlangano omkhulu sibili ukuthi sibonisane ukuthi khona kathi idatha leli kuyini lidura kangaka lidurela abantu. So abantu abemisa Zimbabwe kade besibizile onompilo yibo kade bepetition iParliament. So ikomiti yami zasehlala phansi sathi hayi madoda asizaleni sonke sibonisane le nto ukuthi khona kathi idatha kungani lidura eZimbabwe okudlula abanye ama-Southern African countries wonke. So kube emgceke abantu baphuphele lentani zabo kodwa-ke kuphume emgceke ukuthi kona ingqalangqoza kuyini.
Manje kukhona lokho okuphumileyo emhlanganweni lo kuzasetshenziswa njani ukuthi indaba zedatha kuhambe kuhle kungabi nabantu abakhalayo besithi intengo yakhona iphezulu?
Mnumzana, okuphume emgceke ukuthi khona idatha eleZimbabwe is 0.001 nxa silinganisa lamanye amazwe. South Africa iwe ngathi sihambelana layo lichipile idatha okuphuma kwezileyo ePortras ikisiphumisele konke bayezi research which you cannot dispute. Into ekhona yibuyanga babantu beZimbabwe abantu abantu abaholi imali eyanelisa ukuthi khona bathenga idata. So abantu ezibakwa ngala mali, amakampani kabhadali. Ha, ikampani ibhadala 20,000 before tax, before i-medical aid nokunye, usala le malini. Kusho ukuthi usala kuma 10,000. Lolu idata leyo za 6,000. So kusho ukuthi khona, so into ephumileyo ukuthi abantu beZimbabwe jabala mali. Yikho kuphumileyo savumelana sabonisana ukuthi hey, abantu abaholi imali madoda, singaqhambelana amanga even thina iParliament akula imali esitholayo. So la almost 180 US dollar per month. So kusho ukuthi khona nxa usiya ku black market lapha ukuthi uyothenga imali leyo. Imalini? Akula lutho. So yikho kuphumileyo khona ukuthi ari duli idata leli. But into ekhona ikuthi khona abantu abala mali. Amakampani kaholisa abantu imali enilisayo, including uhulumende kaholisa izisebenzi zakhe imali enilisayo. Yikho ubona abantu esi data liyadura. Kodwa ke sokutshengisa engceke ukuthi khona akali duri. But lidurela abantu ngoba abala mali. Abaholi. Yikho kuphumileyo mnumzane. So hayi, ngiyabonga kakhulu mntokazi ukuthi khona ikomiti yami isebenzile sibili ukuthi siphumise engceke ukuthi khona sivumelane ukuthi hayi madoda, singabosolana ukuthi oyikhonethi bayenze lokhu, inethi wanyenze lokhu, itelesele insoni. Kodwa into ekhona ibuyanga, into enkulu. Ngiyabonga.
Umnumzana Peter Moyo ngumgcini sihlalo wekomiti yedalela ePhalamende ebona ngokuqutshwa kwembiko e-Information Communication and Technology. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esenyanga. Silela kwemota zokuhambisa luqhubekela phambili lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yeZUPCO. Umnangagwa ngomgqibelo ebusuku wethule umbiko wesiphangiphangi esazisa amanyathelo ambalwa agoqela ukuvunyelwa kwamakhombi, ukumisa kweboleka imali ngamabhanga lokunye okuthiyeneyo. Abenhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo abethimphatshelu bathi amanyathelo la athathwa ukuvimba ukutshengisela okwakuqoqwa ukuvala ilizwe ngokungayi emsebenzini, abanye abathi kwagcina kungaphumelelanga. Izolo umphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba. Izolo umphathintambo wezembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wabaphathintambo iCabinet ukuthi uhulumende uphakathi kokudinga indlela ebalulekileyo ezakwenza ukuthi imijova ibhaliswe ngokusemthethweni ibuye emgwaqweni. Kodwa uZulu uthukuthele esithi kumele uhulumende alungisise lolu daba ngesiphangiphangi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ensukwini esanda kwedlula, iningi labezimota ezithwala abantu bagcine sebephuma kusivumelwano sokusebenza phansi kweZUPCO bekhala ngokuthi imali abavumelana ukuba bazoyithola bengayitholi, besithi lalapho bezithola lezo mali zingasabancedi ngalutho njengoba ziyabe seziwile isisindo nxa uqathaniswa ledola leMelika. Lokho kwenzakala njalo ngesikhathi amapholisa esesungule umkhankaso wokubopha abezimota ezincane labamabhasi akade ezethwala abantu bengela mvumo ngoba bengekho phansi kwesivumelwano seZUPCO. Omunye wabameli bezigaba edalela ePhalamende labatsha, iJunior Parliament emela isigaba seNorton, ukuda kwashe madziwa uveza ukukhathazeka kwakhe ngalolu daba.
Banisa ukufunda kwabo ekilasini njengoba bezolahlekelwa zifundo zakuqala zekuseni. Kusitsho ukuba akasoze aphatheke kwisifundo sakuqala sesesibili, kuba esiye esikolo ngabo-9 yena umuntu kumele aqale ukufunda ngabo-7.
Okusekelwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso yezifundi zemakolitshini lema-yunivesithi eyeZimbabwe, National Association of Students Union, ZINASU, uJingani Shoko.
Uhulumende kumele ebethe intsho yakudala iphendule emgwaqweni, so that it complement solution
Omunye wabasebenzisana labenhlanganiso yabatsha eye Youth Advocacy for Reform and Democracy YAD uSteven Isibanda laye uthi makudingwe indlela zokuqeda lolu dubo
uhulende wayezama ukuthi wayecala ukuthi uzakwenza intente kodwa engakuthe ukuthi wehluleka amakhombe abenceda kakhulu amafutha ahambisa bedua bethuba kodwa amakhombe abetholaka transport bigizi futhi bayesina kalapha siyafuyesiya upoint b gopoint b to point b ibeyokhambeka kodwa kwamanje umuntu ngasakwanisa ebona isoza ayibona ayibona agulayo lamala engagule ebusuku ngasenelisa ubanayese
Uhulumende uthi kunengi akwenzayo ukulungisisa udubo lokusilela kwezimota zokuhambisa elizweni osaphethe isikhundla sokukhokhela inkampani kahulumende ethwala uZulu eyezubuko umnumzana Evaristo Madangwa utshele abephephandaba leSunday Mail ukuba sekuzosungulwa isitimela esihamba emini ukuthwala abantu ukwehlisa udubo lolu ngomgqibelo umongameli Emerson Mnangagwa uthembise uZulu ukuba abakumsebenzi wokuthwala uZulu sebezavunyelwa kusi mo esasiyiso kungakaqhamuki iCovid-19 kodwa lokho kuyekethiswa kwemithetho ukuba abemichova labamabhasi abasebenza bezimele baqale ukusebenza ngokusemthethweni esithi kuzokwenziwa ngemva kokuba uhulumende esebeke iziqondiso ezizolandelwa zokusebenza kwabo njalo akachongo ukuba lokho kuzaqala nini njengoba abantu lokho bebhekane lodubo ukuya emsebenzini kanye lokuphindela ngasemakhaya sebechayisile emsebenzini iningi libonakala hamba ngenyawo imango emide kumbe leminyezelene emabhasini awezubuko amalutshwana ahambayo abanye sebezebe lahlekelwa imiphefumulo ngokugada izimota ezingela mvumo ezigcina zigijinyiswa ngamapolisa kudala ingozi zomgwaqo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
Usiba lukhulu webhanga lelizwe umnumzana John Manguja uthi umlayo wethulwe ngumongameli Emerson Mnangagwa walisa amabhanga ukukweledisa abantu namankampani imali uzasebenza okwesikhashana nje uMnangagwa wethulela umthetho ngomgqibelo ebusuku ngoba esithi sekulezigilamkhuba eziboleka imali emabhanga zibe sezisiyasebenzisa ukuthenga idola lemelika emkambo wensitha into athi ibhidliza umnotho osomabhizimusi labacubungula ezomnotho bathi uMnangagwa usebulala umnotho ngamandla ngoba lumthetho uzabangela ukuvalwa kwamankampani njalo uthwalise nzima uZulu ophila ngokuboleka imali emabhanga kodwa uMangutya utshele umsakazo weZBC Izolo ukuthi lanxa bebunanzelela ubunzima obudalwe ngumthetho lo uzasebenza enza nje okwesikhatshana emizameni yokuqinisa umnotho welizwe kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi uhulumende usephelelwe ngumphako
abantu bezana bayesikolo kodwa abasisisi economics asikwazi ukuthi economics yabo bayifunda ngapi abantu bazuza imali emabhenki bedinga imali kuthathwa babayifunda babhadala ischool fees abalimi ama-farmers adinga imali emabhenki kulama-developmental banks afanele ancedise omama yikho ke uma uhulumende esisaba izigananda laba abantu abaqhileyo abaziwayo abatshintsha nokuthengisa izimali abayekele sebekhathesi sebeqonde ukuthi bakhawulise uZulu yena uZulu engazi ukuthi ufelani siyakwazi kule bhenki elikhulu iStandard Chartered iBarclays Bank sokwathabalala elinye ibhenki lakhona selahamba layavula isikolo zalo eKenya leZambia yikho ke sizabona ukuthi siza kusha ingxoxo zomlomo ngabantu abangazi ukuthungamela lokufaka umhlahlandlela omuhle kwezenotho uManguja wathi siqalisa ngo-2016 uma idola leZimbabwe lingayekeli kusebenza uzatshiya umsebenzi Namuhla idola selisenza 450 ku parallel market to $1. Inflation is 96% ukuwa kwedola. Kutshengisa ukuthi sihamba sithwele amasaka sisiyathengisa. Ngalokho kubuhlungu ngoba abantu ubona lokho bengazisisi ukuthi indlala ivela ngaphi, ubuyanga buvela ngaphi, uvela ku-poor management of economy iZANU-PF.
Alikho ngitsho lelilodwa inyathelo elithethwe ngumnankagwa elibona lisebenza ikakhulu leli lokwenqabela amabhanga ukuthi akweledise izimali.
Khamta nenkosi, amanyathelo athethwe ngubaba uPresident Mnangagwa okunqabela amabhenki ukuthi angaboleka abantu imali alanda ukuzachobodisa inotho. Konke kuyahle kume. Namhla sibona ukuthi kuzachabalalisa udokoza kulalabo ethe bengani bayazama. Yinto enzima epha ukwesaba okukhulu ukuthi intole kungani iyaqala e-Afrika jikelele ngoba amabhenki yiwo ancedisa inotho ukuthi siqhubekele phambili. Lokho kwenziwe ngumongameli lo Mangudla lo Mthuli, ngibona ngani ngamanyala aphindiweyo. Ngabe ngabanye abantu ngabe bayaresigna nje masinyane ngoba sebelethe into engazalibe khona emazweni aphucukileyo lalawo azama ukuthi inotho ikhwele.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi sokusesatshelwa ukuthi sokungaqhamuka elinye njalo izinga legciwane le-coronavirus ezikolo. Leli phephandaba lithi inani labantwana besikolo ababanjwa leli gciwane liqale ukuqansa kumaviki amabili izikolo zivulwa. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ube lomhlangano lowake waba ngumongameli wele Malawi unkosikazi Joyce Banda esigodlweni sakhe se-State House eHarare izolo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 salibonani bakithi, salibonani njani? Hayi siyabonga. Okhuluma ngumaphosa laphana kwandolwane isigabeni esinye nje silaphana siphathi kwandolwane laphana emakhuleni. Bakithi angazi ukuthi singayiqala njani indaba manje. Kakhulu indaba lokuze imihlobo le indaba yemihlobo izazilizwa lingalungi. Kulabantu lapha abeloku bekhuma ku-Studio 7 abathi abantu bavotela njani amaqembu asempumalanga. Kodwa siyakhuluma bakithi ukuthi asincedisaneni sonke nisekele kuloko sikhuluma imihlobo. Abantu bonke abasempumalanga abayithandi into enziwa eZANU-PF, abaningi abayithandi. Asincedisaneni ngoba uma singancedisananga sakhetha nemihlobo iZANU-PF angeke siyikhiphe. Angeke singazitshela thina sithi singabantu bakamthwakazi sisapota amaqembu akithi. Kulapho esiyakhona. Asizameni ukuthi sikhipheni iZANU-PF sincedisana labo lina abantu ethi abasempumalanga ngoba mina lokho vela ngifuna ukukhipha emlonyeni wami ngibona kuyinto edivida abantu bezimbabwe. Akukho right ukuthi umhlobo ubani vele akukho right akusebenzisi kahle. So asizameni ukuthi sikhipheni iZANU-PF. Abasebefuna kumthwakazi ngeva zophuma iZANU-PF lihlale phansi lamaqembu azalizwa. iZANU-PF vele angilizwe, angeke izilizwe ukuthi lifuna ukuqumilizwa. difuke zaloku asikhipheni ngisale part efana no triple c esibona kuyiyo encedisa kakhulu impela ebusy kakhulu sisifunga budalisa lo babo tshangirayi iloku ibusy impela uva kakhulu izaphu very vuke manje imthwakazi yavuka la ibuya ukuthi yaqhuma ilizwe liquma njani kanti phakathi kwelokuze umna wabatshati bazakufa thina safuna ukuthi uchitheke igazi ngoba vele chitha abantu abezane kodwa vele akuthandeki lokhu labanye abezane vele abasakuthandi kunoku kulalo baba lwenze ephuma egwanda abantu ephuma khona ephuma khona ibandle lokuze lezane bayaphuma vele umuntu uma ephumile kawusabuyele emuva umbuzo ukuthi uphumeleni uyabona ukuthi kurongwa ngisho sebona ukuthi kurongwa sephendukile so asincezane bakithi sikhipheni izane sonkeni amazibagwe singakhethi imihlobo siyacela bakithi abantu bakhethe imihlobo sinesime kancane ukhethe imihlobo amaqembu lana siyawazi amaqembu akithi abomthwaza wozaphi la sikhathaza sizafika ukuthi kubonakale ukuthi wona vele umthwakazi umi njani sisiwasapota kahle okwamanje asikhipheni izane pure siyabonga
njani Studio 7 Zimbabwe kuyamoshakala ezilonguvuso mnangakho ilizwe liyamoshakala so manje sesifuna ukuthi ilizwe libuswe abafana abancane abale 20 years kusiya ku-40 umuntu ole 60-70 kumele ebheke inkomo zakhe emakhaya yibo ababulala ilizwe
linjani balalela bahle ku-Studio 7 lonke ngiyalibingelela abezanu abezaphu abemthwakazi abe-CCC triple C bandla elihle kumeleke ibandla elihle triple CC yellow movement ngithanda ukuthi ngitsho nge-strike lesi esenzakeleyo ukuthi hayi silitshayela izandla bafundi bema-universities kodwa lathi-ke silahle phansi ma-teacher abangazange behambe ku-strike bazali abangazange behambe ku-strike ngoba i-strike lesi besisinceda kungasenani izanu mina angabazikhukhumize bethi abantu abastrikanga inkinga nansi i-strike lesi asiyenzi kulizwe elingekho industrialized kodwa nyangakwazi ukuthi ezinhliziyweni zethu sisitrayikile ngobuningi ngoba khayela nini emadorobheni kuhamba abe emsebenzini abalutshwana abantu abaningi ababerumaruma behambahamba ngabantu abangalamsebenzi abangalani so i-strike besingasebenzi kodwa lanxa kunjalo ezinhliziyweni zethu zisitrayikile bengagijibela uyabhala kumaphephandaba bethu abantu abastrikanga abantu balandelile ilizwe abalandelanga ilizwe abantu azange belandele bejabulele ukuhlala emsebenzini bahambile ye ngezinyama kodwa ngezinhliziyo zonke besistrayikile ngoba liyasifosa lifaka amabhiza omlilo kuze kungikhumbuze umprofethi webhayibhilini u-Isaya linabantu bezanu u-Isaya uthi yena lithembe amabhiza omlilo izinqola zenzokwethusela abantu abampofu lithembe imbhobho yenu njengoba besekhiphela amabhiza lezinja izanu PF isiyehlulekile since 1980 ababusi bayo sebeze befana lo-Nebukadnezar unkulunkulu uzondile u-Nebukadnezar wadla utshani for 7 years izanu isingu-Nebukadnezar ejeziswe ngunkulunkulu unkulunkulu uyajezisa ababusi sebesidla utshani nxa susidla utshani usuyinyamazana you have entered animalism away from i-humanity awusacabangi ezombuso kakahle ezepolitical agenda awuselayo i-social content awuselayo ama-economic values ukuthi uzabusa njani ilizwe awuselayo into okuthiwa i-economic integration awusela i-religious respect awusela aba-advise abantu bezanu batshiyenini zanyinje i-triple cc yalincusa ithi lina yanini ngobuningi whether ngwezaphu ngwezanu lijoyine liphule ebhokisini next year come 23 ilizwe leli lingalunga shiqiniswe lihle abantu bonke abakuzanu PF uzabalungela lapho babugawule kuzabalungela la umongameli wethu umhlonishi ubaba mnangagwa kuzamlungela ngoba ilizwe leli silungisela lina ama-vegetarians abaphila lobugoga ngiyathaba ukuthi abantu lokhu bebuya slowly slowly sithi congratulations kubaba uchamisa the triple cc ngokuwina ngokuwina abakwezile kuma-by elections this week bathole 7 izanu yathola 1 inguquko sithi thina inguquko phambili inguquko sukuma Zimbabwe omuhle inguquko vota Zimbabwe omuhle inguquko yakha Zimbabwe omuhle so kungaba le nguquko sizasukuma kube le nguquko siyevota kube le nguquko sesiyakha ke ilizwe lethu ngiyabonga amahlaba ezulu
salibonani salibonani basakazi ngungwenya lo ebe wedinga isibila okhulumayo lo baba wezanu umfana lo eh lezi uthi nendlela akhuluma ngayo angazi ukuthi ngingambeka kusiphi isigaba lezi umuntu maye khuluma kufanele uqala azibuze ukuthi into le ayikhuluma ukulalela abantu abanengi eSouth Africa eBotswana eAmerica ngapi ngapi ilizwe lonke lapha ngaseAfrica balalela so ma ekhuluma kanje akazibuze twa lumba loko mupone monse nikubusene kwebinga mchezo kabuba msazi chivila ndikalao chivila ndiku juzi ya bonse masabu kubankidi imekele monse ya sabu tailos nguwe keli mwana mpao nati mupone monse leza abandi nye mkupona mkubwa ndi mkudete kwa kafata wechiluo ndi mengwenya niliku ndao ye Botswana kwewe delino kuhabroni kwekala mutukombele mumanyika konse nkumubede kutileza avandi se next year 2023 atu kwede donse nitulumanyika sizame kubuela nisonke sige siye vota bagiti asambe nisiye vota tuende tuka vote kubinga monse tuinge muka baze kuvota mureje tuka vote naomba
salabanani kustudio 7 nyabingelela lonke bantu ba Zimbabwe yes yes yavuma abantu bezimbabwe siyabonga abantu bezimbabwe kakhulu kuloko sokwenzakela ukuthi esivulele yathi sizisebenzele ngamakhompyutha siyakubonga kakhulu kodwa sifisa thina ukuthi sihlandele umthetho ukuthi sithathe ama-permit nge fitness kuphela kodwa kwe-association kasikufundi badala kasifuni ukusebenziswa thina kwilizwe la maphathi abusayo la ezanu p f lani ukuthi mpitshanampitsha zizathiwa umakhiphana amakhombeni lethatha abantu bangaphi libahambise ngaphi izinto zezanu p f asizifuni izinto zamaphathi lezi thina sizifuni sifuna ukuzijokisela sikhululekile sizisebenzele nje sikhululekile ngoba liyasazi ukuthi vele thina izinto zepolitics vela sizithande emjoveni that's why lihlala sibona isikhathi esiningi esingalandaba le nto thiwayo ikuvota mbe kuwini ubani esikhathini esiningi kodwa into ekwekathekileyo kithi ukuthi thina sithande ukuthi sizisebenzele ezi abantwana bezimbabwe siyabonga kakhulu badala ukuthi nxa lingasikhulula kodwa into zebhukta lezi asizifuni sifuna ukusebenza sizimele thina thina sodwa sisebenza sizimele eze umuntu ephekelane lekhombi yakhe sokuphelile kumbe sizizwama-association khona okeerutina lekuqonda khona ngale kumbuka kambe emakhaya kube khona okwebhukta akasekufuni sesidini thina ukusebenza sidirektwa ngabantu bezanu sidirektwa ngabantu abayaliyani iphathi asikufuni lokho ngoba lo yabe khokhele kwazi ukuthi unweni ungayiphi iphathi asikuthandi badala cela uthathe amaphemithi thatha ama-fitness sokuphelile siyabonga kodwa okwaziyo ukuthi ulodriva walangqondo lo yinto ongalangqondo kumele esemhlandi sendlini kuphela sokuphelile asifuni ukukontrola abanye abantu asifuni ukukontrolwa ngabanye abantu sikwazi ukuthi sisebenza kushela abantu abagade izimota zethu sokuphelile
molweni kustudio 7 hayi basakazi laleli okhulumayo uDumezi angazi ngingene kustudio 7 kodwa ngengeze ngengangena kustudio ngenxa yokuthi sengize ezingikhubayo ezimayelana nomkhonto wesizwe okhishwa kobulawayo kufana nokuthi babhidliza amathuna lapha kulele khona umzelikazi wabojoshua mqabuko uma bebulala umkhonto wesizwe hayi lento iyaxaka nje lento iyaxaka kufuneka nje uma bebulala lo mkhonto wesizwe behle behambe beyibhidliza lakhona ngalo kubombuyane yala yakhona kodwa into esixakayo yona leyo esuke ukuthi umkhonto wesizwe uphuma kangaliphi bangenaphi emkhontweni wesizwe bayawazi ukuthi umkhonto wesizwe umelene hayi kahle kahle thina amandebele ethu nasiqinene ngemkhonto sibulale kungamashona konke lokhu hayi liyabona ekugcineni sizo igugurawondo izabuya ibulale futhi amandebele ngendlela okuyiyo khona hayi amandebele namashona vele akusoze kwafakwani kwazwana noma ngaze lithini nabo lithi liyabavotela bona labo bomnangago bomchamisa beni bana labo lithi liyabathanda kula nto ezolunga indebele lishona vele ngamafutha namanje kodwa into engikhubayo mina ize yahlala kimi ngasehliziyweni namanje kuyihlona ukuthi umkhonto wesizwe uphuma ngaliphi ngoba thina nathi besizazi ngophawu lolo ukuthi nabamzilikazi singabankomo thina mande umthakazi wonke ubonga umzilikazi noma ungasoba umzilikazi kodwa nje hayi into le iyaxaka kabi iyasinyanyisa uphuma ngaliphi lo mkhonto wesizwe lo bathi bawukhipha hayi okhulumayo uDumezi kodwa nje fethu balaleli nakazi le nto le bona izimbabwe kahle kahle abahle basitshele ukuthi nje vele kumele zikhale kuthiwe belahle ibhamu lezi amashoni abasidelela ngabadelele basuka le kozimba le bazokunyanyisa lapha yini umkhonto wesizwe ophuma ngaliphi
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwize Melika kulokuqhokozela phezulu kodaba lokuthi idale le Supreme lilakho kwesula umthetho obuvumela abesifazane abakhulelweyo ukuthi benelise ukususa izisu nxa befuna. Lokho kuqale ngeviki edluleyo lapho okuphume ngulu imininingwane yabehluli be Supreme Court ephathelane lokwesulwa komthetho lo. Lokhu kubangele ukuthi kube lokutshengisela endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ugatsha olulawula ezokukhulumisana olwePotras luthi imali yedatha yokuphumana ebulenjini ngamafoni eZimbabwe ayiduli kangako, okukhona ibuyanga nje kuphela. Udubo lokusilela kwemota zokuhambisa luqhubekela phambili lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa ethembise ukuthi uhulumende usezavumela amakhombi ukuthi angene emgwaqweni engekho phansi kwenkampani yeZupco. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.